Imuli yakwaMarubi ithi kukhona okunuka kaNtungwana ngokutshona kwendodana yabo ebenxuswe ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. UMnumzana Gerard Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye onxusa induna uMarubi ukuba kuhambe esibhedlela eHarare, ubesemngcwabeni wenduna eSilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwe-helicopter. Umalume wenduna ethonileyo uChief Bhadalala oyemawaza uthi kulesandla semfene ekuthumeni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe esanda kujontshela imota abeyiphiwa ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka kaNtungwana. Ekhuluma emndeni kaMarubi lapho afihlwa khona izolo, uKhadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Yiye mina ngingedwa ngiyasuka, bangaka abangasoliwe bangaba khona, angitsho ngilile iphakamisile bayanda kwethu. Asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola esintwini. Ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudwela kasozawenqa kimbiwa mujana maphopole ayinambaza sibeyawoziwinja angifuni. Ngiyabonga ngakhulumi kakhulu.
Umngani wenduna ethonileyo induna uSitawuzo weBedbridge uthi lakazwisisi indlela omunye wakhe ahambe ngayo.
Umuntu vele wayehlale ejovial efaka ama-jokes kakhulu, so even ukufa kwakhe ayidilizeki even khathesi ukuthi wahamba njani. Izitori ezikhona into zangikhona is not adding up ngitho at all.
Inkokheli yezinduna uMthane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukaMarubi njalo kukhuthaza imuli eseleyo uthi ingabangi isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi umuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esibuthene ngawo lapha namhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakoMarubi ukuthi alizukulingisa abantu abaningi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu baphume lo muntu abamfunayo.
UMnumzana Gerard Mlotshwa onguye owanxusa induna uMarubi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho, uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. UMlotshwa ngomunye walabo abafuna iplazi le-Dorp and Ranch esezandleni ze-Honourable District Council.
I actually never met him at all.
Lizwile induna yomngane wakhe isithi inyanga ezintathu edluleyo ubelaliswe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale, kungenela kwami kuphuzile. Isimanga yokuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye njalo kuyangidanisa lokhu.
Induna uMarubi ebeleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagalombili 28 ithi yomngayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo aza kwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombe zimbili eSilonga ngu-Albert Ncube.